ukubuya kwekhula leli lithunywa ngumongameli weSouth Africa eZimbabwe. Kuza nesikhathi esinjongo ukuthi kathi esinxa sikhangela ukuthi abantu laba ababuyayo bazothola iqiniso elikhona okungalokho kwenzakala eZimbabwe. Yibo bangatsho njalo betshele abanye ukuthi umumo weZimbabwe unjani. Ngibona ngani kuyinto eqondileyo kakhulu leyo. Kodwa laba abanye abasola abangani bazondile kakhulu abakhuluma nje okunye kwabo, hayi abalindele kuqale leli qula leSouth Africa lifike lihlangane lawo amacele wonke lizibonele okuyikho kukhona kuground, umumo yiwo khona. Ngani ngemva kwalokho ke sebengakhuluma kabantu, ngibona ngani yiwo umumo okhona. Kodwa ke okunye njalo okunye okuqakathekileyo yikuthi thina sililizwe elizimeleyo, sililizwe elizimeleyo njalo ilizwe elizibusayo njengeSouth Africa la ezimele layo yodwa. Ngale asitshelwa yiSouth Africa okokwenza, kodwa siyamukela njalo ukuncediswa yiSouth Africa lapho kungabe sidinga khona usizo. Kodwa isikuthi sonke isikhathi kuyokathi nxa kungaba lolutho olukhona phakathi kwelizwe besokuthiwa yiSouth Africa izangenela, iSouth Africa izangenela. Hhatshi, thina amaZimbabwenzi imithi esimele sihlale phansi silungise udubo lwethu esilalo njengamaZimbabweni. I-Polad ikhona, bona ngani yi-platform enhle ema-political parties. Even nabama-church wonke bavunyelwe bahlala phansi kukhulunywe kulungiswe udubo esingabe silalo njengamaZimbabwe. Udubo lweZimbabwe lulungiswa Zimbabweni.
Ye, siyakuzwa baba Gawule baba khonapho. Baba Jamelo, uyamuzwa uyakhuluma umuntu omdala uhambele usithe.
Yeah, kuyadanisa kodwa ngiyamzwisisa njalo ngisazi ukuthi akakhululekanga umnumzane uGawule ukuthi akhulume iqiniso. Iqiniso uyalazi, uyalazi kuhle, kuhle kakhulu. So ukuthi athi iZimbabwe lizwe lizimele lodwa, ya kuliqiniso kodwa-ke selehlulekile iZimbabwe, ihulumende yeZimbabwe siyahlulekile. Ngingasakhulumi ilizwe li-right, ilizwe ngabantu kodwa obusayo ngohulumende, uhulumende usehlulekile. Abantu bagcwele eSouth Africa kule impact kwi-economy yeSouth Africa, so kufanele iSouth Africa ingenele ngoba ukungahlaliseki kwabantu eZimbabwe bangena kwamakhelwana. So uma sebengene kwamakhelwana kumnikeza igunya kumakhelwana ukuthi akhulume ngoba sebesidla kuye phela, badla kuye. So into ayikhulumayo leyo ukuthi iZimbabwe ilizwe elizimele lodwa akusebenzi lokho. So into esebenzayo nayo uyakwazi kuhle nje ukuthi ukhuluma nje uzama usemsebenzini nje uzama ukuphusha ilokhuza inkulumo zezana. Kodwa-ke okusalayo sebehlulekile, ilizwe libehlule ukulibusa. Abafuni ukuvuma kodwa lilizwe libehlule.
Baba Gawule kuthiwa hayi sokwehlulekini lapho, into ziyatshelela.
Hayi, umbono wakhe lowo kithi kuyavunyelwa njengomuntu laye njengesizabane seZimbabwe, njengoba ilizwe laye lingelakhe ebe lo mbono onjengawo nalowo awutshoyo ukuthi abantu sebehlulekile. Kulalapho kulocele laye alisekelayo, kodwa sesikhuluma iqiniso kulokwehlulekiswa okukhona esikwenzelwa ngabantu bona babanye abafuna ukuthi izinto zihlale zinzima kuphela khona bazathola intshukutsha. Akhangele ukuthi ade kusenzakalani insuku ezedlulileyo bona abantu ade beganga bekhweza izinto befuna ukuthi uhulumende, abantu bavukele uhulumende. Ayisi ukuthi uhulumende seyeshilekile, uhulumende kayeshilekanga. Uhulumende kulezi gangi nje kuphela ezisuke ehlulekisa uhulumende ezingaphandle, ezinye lazo ezingaphakathi komhlangano wethu weZANU-PF ezikhona ezisebenza lezizida ezifuna izinto zibe zimbi kakhulu ukuze khonokho kubathole kusasa bavuke besembusweni. Kodwa-ke nakunjalo iSouth Africa iyakunanzelela khonokho njalo iSouth Africa izaqondisa izinto ngokuthi ikhiphe izinto njengoba zinjalo. Loko ukuthi abantu sebeyihlulekile sokutheni, hhayi kayishiphe sengakhuluma ngako kathesi lokho ngoba wonke umuntu lomlando elizwe la yikho abanye abantu bethengisa ilizwe labo bekucela ama-sanctions ukuthi abe khona ukuze into zihlale ziwomile elizweni, ziwomela umuntu nje osestridini, umuntu ohluphekayo. Ngokunjalo kathesi isikhathi sokuthi abantu befake abakhanda ndawonye balungisise ungabe kushupha phakathi kwelizwe layo.
Baba Jamela,
ngiyajabula ukuthi umnumzane uGawule uthi silelungelo ukukhuluma. Into kuhle kuvela kuye, kodwa-ke uhulumende wakhe akanikeze abantu ilungelo lokukhuluma, akabanikeze. Ukhuluma ngabo Hopewell nabanye bonke baphuma emajele bakhulumile, akulanto abayenzileyo, bakhulumile kodwa sebevele emajele. So ukuthi athi sizahlala phansi sikhulume sodwa sesehlekile kusukela ngo-1980 izanu yazi into eyi-1 kuphela ukubulala abantu abaphikisana nayo. Akula muntu ofisa ukuthi ilizwe leZimbabwe lihlupheke, akula ngitho lo yedwa. If ngabe ilizwe libuswa kuhle, ngabe vela kula uma ufuna ukunqoba i-opposition busa kuhle kuphela. Ungenza njalo abantu bazokuvotela kanengi kanengi kanengi. Akusoze kube nesidingo sokuthumba abantu sokutshona ukushaya abantu ukuthona usenzani. Ungabusa kahle abantu bakuvotela kuphela. Kodwa-ke ungabona umuntu eshaya abantu, ebopha abantu, vele uyazi ukuthi usehlekile njalo abantu bamthandi. Ngoba angasivumela ukuthi sikhulume kuhle. Kunjenje angisikhulume esemazweni. Ku-Studio 7 broadcast esemazweni. EZimbabwe kuleze BC kuphela yodwa. Ngoba uhulumende kaGawulelwa akhuluma ngaye akafuni ukuthi abanye abantu bakhulume, bathole ama-platform ukuthi bakhulume. Ngoba iqiniso akalifuni vele. Iqiniso izani vele ayilifuni. So uthini ngakho ukuthi sikhuluma singaphandle?
Sekhaya sonke. Ye, baba Gawule umphendule kulapho.
Baba Jombe, iqiniso lasekhulumeni ukuthi uMnangagwa uyazi umbuso wakhe. Abantu ngelinye ilanga bazawukhumbula ngokuthi kwaqala ukuthi ukukhululeka kwabantu ngesikhathi uMnangagwa ethatha izintambo. Ikhumbula izolo lokhu abantu kade benyembezelwe ngesikhathi sombuso kwamgaba odlulileyo. Abantu babethi noma bephikisa, kwakungala muntu owangaphikisa into ekhulunywayo. Ophikisa wayephikisa ekuqatshile ekuthalaza. Ngitsho le ndaba yekukurawundi wangala muntu ongayikhuluma ngayo amile lapha egcekeni. Ngitsho umuntu wayengaphuma ngendaba yekukurawundi wayengayikhuluma ngayo esibhalini eqatshile. Kodwa-ke uMnangagwa uvulile amasango. Yikho abantu kutshele gips esikhathini esiningi abantu abafuna ukukhululeka. Abantu bafuna ukungcindezela ngoba abantu bangakhululeka basuka benze izinto ezingayisizo, basuka bekudelele benze yonke into embi enye ethize. Omunye umuntu ngelinanga wathi yabona umgabe indlela wayeqinisa ngayo isandla isakhe sombuso lwalolu khulu wayesenza abantu babambe umthetho njengomthetho. Kube kathi lungcindezelo lolwa abantu uMnangagwa kathethi ukuthi esilande ukhetho olwadlulayo lwabakhona lolu lukhetho olwadlulayo abantu abalusolayo kwakunokuthula kule nto yonke enhle abantu bezikhulumela othuthuzayethothoza othethisayethethisa okhuluma lokhu akufunayo okhuluma lokhu akufunayo kathethi futhi uyendlalile uMnangagwa abantu bayazikhulumela intambi yazo. Kodwa ilizwe phela kumele libe lo mthetho usemuntu ephula umthetho umele kotho abantu sebekhuluma ngabo-1.6 munye labo lokuze ingalivumi kade indaba bengadeli ukuthi ukhetho lubuye nxa besethiwa bafuna ukuthi uhulumende akhithwe ngabantu begidima emgwaqweni besenza ama-demonstrations bekhipha uhulumende okusiko lokuhlala lelo. Ngezinye indlela nxa besenza khona kumele babotshwe umthetho ubelwe umthetho njengomthetho. Abantu abafuna ukuthi bangene embusweni abakhankase balindele ukhetho lubuye bavotelwe bangene embusweni. Yindlela kuphela isisekelo sombuso esitshoyo ukuthi umuntu ungena njani embusweni kwelizweni lethu leZimbabwe.